siyabonga Sandra lo Chris siyamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebunyenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo i website yethu www.voaindebele.com Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Khanye nje kuyinto engajwayelekanga kodwa esikujabulele ukuthi uMandi ukwamukele ngoba naye uvumile ukuthi ngeconstitution entsha eya-adopthwa ngomnyaka ophelileyo ubani lobani ulomvumo yokuthi akusela limi esingathi luyi-minority kumbe lulutshwane zonke ngolwabantu abalutshwane zonke indima. Iqakathekile ngokufana nazo.
Umthethwandaba kamantshi udlulisela phambili ukuthethwa kwecala eletheswa amalunga alwela ilungelo loluntu ayemthakazi Youth Leaders Joint Resolution.
Siyakuthakazelela njalo ukuthi uminista we-information media uthethwa njalo awusola lo mthetho. Akhuluma njalo ukuthi khona khona akulunganga ukuthi uthathele izindaba kodwa
Wemukelwa ngenjabulo umbiko kamphathi ntambo wezokwethulwa kwimbiko omnumzana Jonathan Moyo ukuthi abezombusazwe ababophisa intatheli zindaba kumele bachiye lo mkhuba ngoba kule ndlela zokulungisisa lezindaba. Ababalisi bathi kabasoze balandele isinqumo esethulwe lugatsha lwezemfundo oluthi akusamelanga abafundise abantwana nxa sebesukile esikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umthethwandaba kamantshi lamuhla udlulisele phambili ukuthethwa kwecala elitheswa amalunga alwela ilungelo loluntu ayemthakazi Youth Leaders Joint Resolution ngoba kungatholakanga ozadolikela omunye wabo ngolimi lwesiSuthu. Amalunga la kanye lababalisi ababili lezakhamizi ezimbili zePlumtree betheswa icala lokungaziphathi kuhle esikolo seMakhuzeze kule ndawo bezama kulwela ilungelo lalabo ababalisi ababikwa babexotshwa kuleso sikolo ngendlela ebandlululwa ngomhlobo. Umkhokheli wenhlanganiso yenhlanganiso le umnumzana Mqondisi Moyo obesemthethwandaba lamuhla osichazisela okuningi okwenzakale emthethwandaba.
Kutholakale ukuthi kuyabuzwe khona ukuthi lifisa ukukhuluma ngaluphi ulimi. Kanti kuphakathi kwethu ubekhona ongeke ekhulume ngesiNdebele kodwa efisa ukukhuluma ngolimi lukamama wakhe oluyisiSuthu. Ngokunjalo kwasokuswelakala ucourt interpreter for i-language yesiSuthu. Kwasokunjalo basebethembisa ukuthi bazasala bedinga lu-court interpreter. Siphenduke njalo mhla ka-5 May.
Ikenelisi ukukhuluma ngolunye ulimi kumbe belifuna ukubona nje ukuthi ngempela kungazuzakala na ongatolika isiSuthu.
Bekungayisikho ukuthi besifuna ukubona yini ukuthi bekungatholakala yini okwanisa ukukhuluma isiSuthu. Iqiniso yokuthi siyazi ukuthi nge-constitution yeZimbabwe entsha ama-languages zonke aqakathekisiwe kuleli constitution njalo lowo lalowo muntu lelungelo lemvumo yokukhuluma ngolimi lukamama wakhe njalo ulimi aluzisa ngcono as long as engaphansi kwalona elizwe laseZimbabwe. Kukhanye nje kuyinto engajwayelekanga kodwa esikujabulele ukuthi uMantshi ukwamukele ngoba naye uvumile ukuthi nge-constitution entsha eya-adopthwa ngomnyaka ophelileyo ubani lobani ulomvumo yokuthi akusela limi esingathi luyi-minority kumbe lulutshwane zonke ngolwabantu abalutshwane zonke indimi ziqakathekile ngokufana nayo. So ngokunjalo lalo omunye wethu okade ngike kukhulume ngalolo olunye ulimi olungasosiNdebele kumbe isikhiwa kumbe isiShona kuqakathekile ukuthi alalelwe akhulume ngendlela kumbe ngolimi aluzwisisa ngcono. So ngokunjalo sinanzelela ukuthi akujwayelekanga ke emakhothi eZimbabwe ukuthi lezi ezinye indimi abazithi ngama-minority languages ziqakathekiswa. Uzathola ukuthi isikhathi esiningi nxa ukhulunywa ngama-languages ukhulunywa ngokuthi isikhiwa isiNdebele isiShona ukhohlwa ukuthi nosilamanye ama-languages anjengabokhalanga labosuthu otonga la wonke ama-languages angatholakala mhlawumbe kwizigaba zonke ikakhulu isikhanya isigaba kumbe isabelo semathebeleleni. So ngokunjalo kungabe kungokokuqala phosa ukuthi sithole indaba enjalo ngoba izikhathi eziningi uzathutha abantu bebukhalangeni khona ngale izikhathi eziningi bafina selukhulumisa iNdebele hhayi ngokuthi bayasenelisa kodwa uthole ukuthi ngenxa kwesinye isikhathi akula mtoliko ongabancedisa kulolu hlangothi lokuthi bakhulume ngolimi lwabo. Thina ekade sikucabangela lesasisithi mhlawumbe nxa umuntu kumele ebe ngukhothi interpreter sasicabanga ukuthi kumele mhlawumbe abekwazi ama-languages wonke akhulunywa eZimbabwe kumbe ngithi imajority yawo.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yemthwakazi Youth Leaders Joint Resolution, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Lithiye indlebe kusasa kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lapho umnumzana Moyo azasixoxela ngezinye inhlelo eziqhotshwa inhlanganiso yakhe eMatabeleland kanye lokuthi bayathola usekelo ebantwini bakulesi isigaba kunhlelo zabo na. Imbiko kamphathi ntambo ezokwethulwa kwimbiko umnumzana Jonathan Moyo eyokuthi abezombusazwe ababophisa intathela izindaba kumele bachiye lomkhuba ngoba kule ndlela zokulungisisa lezi ndaba wemukelwe ngenjabulo zinhlanganiso zezindaba. Umoyo wethule imbiko le kulandela ukubotshwa izolo komhleli wephephandaba le The Daily News umnumzana Stanley Gama le ntathela izindaba ufungayi kwaramba izolo. Ugama lokwaramba betheswa icala lokugcona omunye usomabhizimusi weHarare. Umoyo uthe ukubopha intathela izindaba ikwephula ilungelo laso. Ugama utshele Studio 7 ukuthi uyemukela imbiko kaMoyo. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yemisa Zimbabwe umnumzana Njabulo Ncube. Yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yabo yemukela imbiko kaMoyo.
Indaba leyo sike sakhuluma ngayo ephambilini. Awulunganga, umele wesulwe. Siyakuthakazelela njalo ukuthi uMinister weInformation Media and Broadcasting Services Jonathan Moyo, Professor Jonathan Moyo, nakuphendile njalo wawusola lo mthetho wakhuluma njalo ukuthi khona akulunganga ukuthi intathela izindaba zibotshwe under defamation law bona basebesemsebenzini kuphume lokho ngemuva ukubotshwa izolo kuka editor we Daily News uStanley Gama le ntathela izindaba ufungayi Ramba. Ungakhangela zabona ukuthi siphile ugwalo sola ukwenzakeleyo njalo sisupporta amazwi kaprofessor Moyo ukuthi kumelwe lo umthetho esulwe. Yikho ngananzelela ukuthi thina njengeminisa Zimbabwe sibe yilabo abasupporta i-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Yiyo sibona ukuthi ababona ukuthi khona zaphanjaniswe amaphepha lezi intathela izindaba kungangcono ukuthi basebenzise i-Voluntary Media Council of Zimbabwe kulokuthi bagijimele emakhosi. Bakhangela umkhonomi weZimbabwe kathesi amakampani ayehluleka ukubhadala izisebenzi ngesikhathi ikakhulu ama-newspaper ngoba abantu abalayo idola yokuthi bathenge amaphepha. So kunjalo amaphepha athwele nzima abalayo imali eyokubhadala isisebenzi imiholo yabo. Futhi kunjalo kube sekubuya ama-businessmen lama-politicians agijimela emakhothi. Amakhothi ku-expensive emakhothi ebantwini bema-newspaper labanye lezinye intathela izindaba.
Ye kodwa siyabona ukubana abanye abantu bake bakhale ngokuthi intathela izindaba zisebenzisa amandla azo wokubagcona lokunokunjalo kuthiweni nxa kuzasula umthetho lo.
Asisebenziseni i-Voluntary Media Council eZimbabwe eyiyo ethiphileyo ukuthi siqondisane singasiteza phambanisana ngoba abalakho ukuthi besihlalise siba bili ngapha la ngapha etafuleni sikhulumisane.
Lo ngumnumzana Njabulo Ncube umgcini sihlalo wenhlanganiso yemisa Zimbabwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ababalisi bathi kabasoze belandele isinqumo esethulwe lugatsha lukahulumende lwezemfundo oluthi akusamelanga bafundise abantwana nxa sebesukile esikolo. Ababalisi abangamalunga inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bathi okukhulunywa luhlangothi lolu kuza kwenza ukuthi balwisane lohulumende njengoba behola imali ephansi. bathi kulungile ukufundisa abantwana emakhaya abo njengoba kunceda ukuthi baphumelele emhlolisweni. Ababalisi babhadalisa abazali idola elilodwa kusiya kwamahlanu ngeviki ukuthi abantwana babo bafunde ngaphandle kwesikolo. Uhulumende uthi lokhu kwenza ukuthi ababalisi bengafundisi ngemfanelo esikolo besenzela ukuthola imali enengi phezu kweholo labo abathili phansi. Kasenelisanga lamhla ukuthola umphathi intambo wezemfundo umnumzana Lazarus Jokora oyithule isinqumo lesi. Kodwa sixoxele umnumzana Sifiso Ndlovu kunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Yena utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kasiqedakali isinqumo lesi esethulwe nguhulumende.
Lo umbiko olethiwe nguminista uze ngesikhathi esibili kungelanoto esichasisa kuhle ukuthi kungani ethina ama-ejalethi zayo esule. Kathi-ke njalo ababalisi bona besisho ukuthi kunezizathu ezithile. Okusuka kusidandeke ukuthi kulo mkhumbulo ongathi uchathwa ngemali somisikhathi mhlawumbe kuthiwa kukhulunywa ama-extra lessons. Kathi imali yebo iyalincedisa kulabo abathe babuya balahlekelwa isikhathi nokuthi abantwana bathole ukuphatheka ngesikhathi befunda ngamabona ezikolweni bengekho ukukhatha ukuthi nomama. Lokho bekuncedisa ababalisi ukuthi bakhave isilabhasi i-curriculum ngendlela ukuthi bapakhe ama-subjects abo.
Kodwa khona kuthiwa ngama-extra lessons kuyanceda yini?
Yebo, kuyanceda mpela. Ukhona abafundi balolonga kakhulu nxazi bethe bahlangana nezinye iintshantshi zokufundisa ezivela kwezinyeizikolo zibakhola kakuhle zibalolonge mhlawumbe nxa umntwana ezaphuma lo-C aphume lo-B nxa ezaphuma lo-B aphume lo-C sekuyikupasa kwaloko phela ngendlela okuqhunywe ngayo ukupasa kwabantwana kwenezimapho zezamishini yezimthetho.
Lo umnumzana Sifiso Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yezimtha obekhuluma ecingweni eseHarare. Lamuhla uOscar Pistorius uqhubeke esethula ubufakazi kucala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp emthethwandaba wePretoria. Ubufakazi bakhe bumiswe kabili ngemva kokuba esekhala lapho elandisa ngokuthola isidumbu sikaSteenkamp athi wayecabangela ukuthi lisela elingene endlini. UPistorius uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa. Kwezamasiko lamuhla kwelenamibhiya kulabantu abalosiko lokuntshintshana omkabo ukuze baqinise imitshado yabo. Omele abantu bosiko lolu ababizwa ngokuthi ngama-overhimba lama-overzemba edale lephalamende enamibhiya uthi usezama ngamandla ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi amadoda esabelweni sekunene aqhubeke ngaleli siko lokuntshintshana omkabo ukwenzela ukuqinisa imuli. Kambe abantu beZimbabwe bengalivuma na isiko leli? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lo nkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazana lo mnumzana Ezra Chisa Sibanda, umsakazi olodumo.
Angivumelani lakho sibili kakhulu ngoba into leyi uma abantu bengayilandela mbona ngani ngabangela imikhuhlane kakhulu.
Ngaphandle komkhuhlane baba Sibanda, ubona zane akuncedi yini khonokho?
Ngibona ngani ke labo lisiko elihle kakhulu, isiko elibusisekileyo elincedayo ukuthi ke ezothando ngapha ezindlini zivuseleleke. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bangahlala isikhathi kakhulu bagcine ngani abasathandani kahle. So nxa kukhona ongenza ukuthi ke igazi ligijime ngokuthi akathi nzwe kancane kungasiza kakhulu.
Ye, kunjalo phela Madube, nangu uyakhuluma uSibanda la.
Hayi, mina ngivumelani lakho. Uma lisitsho njalo, ukukholwa labe likubeke ngathi uma selingena isinto. Abantu laba bayenza izinto zenezi ngabantu abangakholwayo ngoba amboni ukuthi umuntu okholwayo engahamba edanga lo makhelwane.
Zwana sithi Precious, wena nxa ngani ngapha endlini sokupholile ubaba naye ngani ngasawukhangeli kahle kambe ngeke ujabule yini ukuthi ubaba akuvumele ukuthi ke umngani wakhe laye kangani avuselele la uzizwa ukuthi igazi sakhijima uzokwenzela ukuthi ufike uthande kakhulu ubaba ngasendlini.
Ayisikho lokho. Uma kuthadwa kuthiwani for better for worse noma sokunjani kungavela ubaba acithe, uma sewuchithile seliyahlala lilindene linjalo kutho ukuthi isiphiwo sakho uzakuthini.
Ngambe lingahlala lilindene kunjalo.
Ye, abadala babekwenza njani? Okhokho labokhulu babehambe wenela besebenza khona le singazi ukuthi obaba babeyenzani kodwa omama labogogo labokhokho babebalindele ama-5 years, 6 years lapha ababuya khona thina siyabe sehlulwa kuyini.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi impilo liyana ngiyakudala kulezi nsuku ukudla lokhu esikudlayo le kuphila kwethu isikhathi esiso sona awusafani lakudala kulezi nsuku lento ezikuhlumeza emzimbeni ngokudla esikudlayo. Siyabona ke osisi abaningi odadewethu abaningi bengena lapho lalapho lalapho, siyabona la majaha ikakhulu bona ababathathene sukubonile lapho khona ekhaya ukuthi kunjani, abantu abayekeli kujonjana kodwa unganjani ukuthi kuvuleke ube segcekeni ube sobala ukuthi hayi ngihamba ke umfazi womfowethu ngemvuseleli igazi ligijime la umfowethu athi hayi ake akuzithaphuzele laphana. Awubona ukuthi ungayenza ukuthi isizwe sakheke kahle sisi?
Akula sizwe siyakhekekayo kebe kudiliza isizwe lokhu. Lokhu yikudiliza isizwe ngoba asithi uMathande ngahamba kuNdlovu khona ngale yena umkakhe ekwazi ukuthi uhambile, what about engagcine engasaphenduki ezwe khona ngale sedlula sekhathe sokuthiyana loko umkakhe sekukuhlala khona ngale bhogudu uhamba njani?
Lapho usubalela kuphi ezimacansini ukuthi sokuthiyana?
Ye.
Uyabe kwazi ukuthi anti uzabuyabuyile futhi ayithula lokho okuthula khona ngale kuNdlovu. Kodwa ngapha-ke uMasifanda la ngikhaya ekwazi ukuthi ngapha uzabona lo thando ekhaya, abantu behlalisane kahle, kudliwa kahle, kumnandi. Kunalokho okwenzeka kathesi abantu behamba nisitha besiyajontshana, yiko kugcina kusenza imikhuhlane yandi. Kodwa nxa kusaziwa ukuthi hayi ujintshana lo Ndlovu mbe lo Dube mbe lo Sifanda, kuba lula ngalo nzima ngoba umuntu engasezahamba ayedinga omunye umuntu angamaziyo.
Ye, ukutshontshana khonapho Madube yiko kuhluphayo, ngena khonapho.
Ukutshontshana vele akulunganga, vele akumelanga kutshontshwane. Khona futhi khona kulikhuluma ngokuthi kumele kuvumelane ukuthi wena uhambe. Ungahambi uyethatha umkhuhlane kuNdlovu. Inkani sezakwazi ukuthi umkhuhlane uthethe kuNdlovu. Sehambe yagamula uNdlovu.
Hayi, asithi ke nxa kusenziwa lo leli siko maybe kungangezela okunye ukuthi hayi kuqale kuyehlolwa abantu babonakale ukuthi abanamkhuhlane yini kungenziwa. Awubona ungaba ngcono yinto.
Hayi, mina ngiyala. Avele awumelanga umthetho lo ube khona. Yikubhidlisa isizwe, yikuphela kwesizwe sithi. Akumelanga leso nakubambona kwemama ukuthi bengakuvuma khonoko.
Awubona ukuthi lisiko ke lingasiza ukuthi sihlalisane kahle. Nxa ukhona ukhona apho wena Precious, kodwa kulomunye umuntu ongalo siyakuye. Ubaba la esazi ukuthi ke uyathintisa ngale bantu kuye endlini. Lawe ke ubaba ahamba ayithintisa kulwana kuye endlini. Anti lingahlalisana kahle likwazi ukuthi alisatshontsheli ligcine selisiyabonakala labo James labo Smith kwezinye indawo.
Umthetho lo uma ukhona, uma ngithi ngiyacabanga, ngake ngawuzwa ngabona ukuthi kulo mthetho ophosa ufana la lawo nalowo ngingalashiwa but ngake ngazwa engxenye yeButswana kwakuthiwa umama uLenyatha. Kodwa-ke mina ngokubona kwami for amaZimbabweans amboni, amaZimbabweans asobantu ongahlala la endlini ekwazi ukuthi izolo umkamulele lo Ndlovu uyakusukela ngehloko noma livumeleni. Okay, uyakusukela ngehloko uzakhanda istori yemntwana utheni umntwana akugqoba kugqobe enzele sekhumbula ukuthi kanje wena izolo uhambe ngahle.
Ye, vala sibanda sizwe khona.
Lisiko-ke likhuthazayo ukuthi abantu bakithi uma bengafundiswa bahlale labo phansi bafundise ukuthi uhamba kanjani, ukuthi into leyo siyokuchitha imizi but ngiyokwakha. Ngibonani isizwe sikithi singakheka-ke. Kuqakathekile nyababuka kakhulu-ke abantu bakhona ngale kubona imibhiya engani ungahlala kwenjalo Dube.
Hayi, angivumi ngakho khonokho. Abantu ukuthi beyakhe isizwe kabafundise imisebenzi yezandla bebe-occupied. Ngoba once ungasebenzi, once ungacabangi ungayenzi lutho, uyakuloko ucabanga into yanyani. Into eqakathekile, yena lelo yinto eqakathekileyo, amacansi yiwo aqakathekile kakhulu yini.
Lapha sizwe unkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazana endawonye lomnumzana Ezra Chisa Sibanda umsakazi bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokufuthelana osokukhona phakathi kwababalisi lomqhatshi ngodaba lokuvalelwa kwabo ukubhadalwa ngabazali izifundo zama extra lessons. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, abesifazane bathi lanxa abadala amacala okuhlukuluza kanye lokudlwengulwa bephiwa izigwebo ezilukhuni, lokhu kodwa kusoze kwaqeda lolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthula nxa kuthe kwaba khona okubi okwenzakalayo ubikwa ungumkhuba omubi okumele uqedwe, kutsho abesifazane. Bathe ukuthula umuntu esazi ukuba ukhona umonakalo okhona lapha ekhaya kubikwa kungenye imbangela yokwanda kwendaba zokudlwengulwa kwabantwana labesifazane elizweni. Unkosikazi Priska Mufumira olilunga ledala lesenethi uthi bazimisele njengenkokheli ukuphathisa ekuthini ithuthukiso imithetho ephezulu kokuhlukuluzwa kwabesifazane elizweni.
Please continue with your strategic supports and together let us explore more projects and programs with national, regional, continental and indeed international significance.
Lokho kodwa uthi ayisikho ongaluqeda loludubo lokuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabesifazane, kodwa uZulu weZimbabwe laye kumele akhangele emuva lapho avela khona, awahlolisise amasiko esintu, kakhulukazi imikhuba ebangela ukuqhela kwaloludubo okubalisa ukuthula lapho umuntu esazi ukuba lidaliwe icala lokudlwengulwa kwesifazane loba umntwana. Engcwethi zibika ukuba inengi lezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazane labantwana zenzakala kakhulu endaweni ezinjengemakhaya, njalo kungabantu abalobuhlobo obuthize lomahlukuluza okubalisa omakhelwane lezihlobo. Usibongile Bhebhe waseHarare udlwengulwe ngumalumakhe ngesikhathi eleminyaka elithumi lasithupha ngomnyaka ka-2011 usele ingane ngelayise ngemva kwaleso sehlakalo. Ungomunye wamantombazane asebehluleke ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo ngemva kwalesi sihlakalo sokuhlukuluzwa, lapho usibongile athi waswela lo yedwa obengamphathisa ngaleso sikhathi lanxa walumangala udaba lwakhe kwabezomthetho.
Amapholisa enganilaleli ithesi yangikhona ikuphelela emoyeni, azagcina sendlesiso nto esendlesiso ngabaleka le plant ngabuya kongazohlala komunye umama enzela konke engufunayo. But isikolo wayengakangihambisi, amalanga sezangihambisa esikolo, mani mama undodana lo ungwendepho wabesiza ukuthi ngaphi ngoba yisefuna ukumbulala esiko ngoba mina kanjani ngampophisa.
Uzelwe esithenjini usibongile njalo unina umzalayo kanye loyise sebabhubha, okuyikho kwamenza wayahlala komalumakhe onguyena owaphetha esemhlukuluza, njalo kungekho okwenziwa kuye lanxa kuludaba olwasiwa emapholiseni. Uthe ukumzwisa ubuhlungu yikuswelakala kowamzwela usizi ngesikhathi ebika phezu kokuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwakhe, lapho abekwa umlandu yena wokuba nguye owakubangelayo.
Awukenzi ukuthi ngihlala khona ngale ngoba ngale kunjani, impilo yangikhona ayikho right, njalo nizabe sengi-open, nizabe sengenza into ezingalunganga, ngicine sengasafundanga ngaqeda ngoba mina ngangithe vele ngifuna ukufunda ngipase esikolo ngiphumelele.
Inkokheli zesifazane zithi kunje kazikho indlela zokuphathisa abesifazane labantwana lapha emakhaya lasesikolo zemfundo yaphezulu ukuba banelise ukuzinakekela, bazi amanyathelo okumele alandelwe nxa bethe bahlangana lezehlakalo zokuhlukuluzwa ngemva kokudlwengulwa. Bakhankasela ukubunjwa kwendawo okuthiwa ngama-call centers kuzo zonke izigaba ezikolweni ezingaphathisa ohlukuluziweyo ukuba ayethola usizo lokuba azi ukuba athathe manyathelo bani ukulubika udaba lwakhe. Ingcwethi zona zibika ukuba isilinganiso sedlula amachumi ayisithupha ekhulwini sabahlukuluzwa ngokudlwengulwa ikakhulu abantwana kuyilabo abahlukuluzwa izinini kanye labo makhelwane. Bathi lukhona njalo uhlangothi lwabesifazane laba abahlukuluzwa ngokudlwengulwa ngabantu ababaziyo okubalisa ababalisi lapha ezikolweni zemfundo yaphezulu okunjengamakolishi lamayunivesithi emabandleni ezokholo kanye lalapho abasebenza khona. Okudanisayo bathi kuba bayazithulela laba bantu okungumkhuba omubi okumele uqedwe lanxa ababhekana lalolu dubo beveza ukuba bayathula ngoba besesaba ukuba uZulu lezihlobo bazababeka umlando ukuba yibo abakubangeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje inhlanganiso yezifa ithi izilungiselele ukubhadala isikwelede sezigidi eziyisithupha zamadola ibhekane laso. Lokhu kulandela umhlangano owenziwe iziphathamandla zalenhlanganiso lomphathintambo wezemidlalo umnumzana Andrew Langa izolo. Isikhulumeli sezifa uXolani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi balamacebo amaningi abazawenza ukuba baqedele lesi sikwelede.
Ye, izolo sihlangane ibhodi elethu elitsha elithungamelwa ngudoda kaZibidwe lihlangane lo-minister we-sport and culture ubaba ula. Umhlangano lo ube ngokuthi baxoxisane wabona kuboniswane induvo ezihlangana nezifa ekumanejeni ibhola. Njengoba yonke likwazi ukuthi ibhola leZimbabwe sibe silenduwo ezijene-jene, uminista layade funa ukubona ukuthi hayi lina bhodi elitsha kwini eliza kwenzela ibhola. Ibhola elidlala athi hayi thina sikhona siqinile njalo sifuna ubona ibhola leli liphumelela. Sifuna ubona ama-committees abafazi ephumelela. Sifuna ubona ama-committees abafana amancane athiwa ngama-youth committees ephumelela. Sifuna ubona ama-committees abomama ephumelela. Njalo sifuna ukuthi lo nyaka sifunde kumbe sibone ukuthi le FED FA Cup, Football Association Cup, lo umdlalo wenguqu odlalwa ngama-division aphansi lama-division 3 o-Premier League angamathimu amaningi nene ukuthi uphumelele. Ibhodi lithi hhayi thina sifuna ukubona ibhora leli liphumelela, njalo sifuna ukubona ukuthi ama-levies lawa abhadalwa ngamaklabhu ebhadalwa ukuthi amaklabhu asale ephakathi kwelide lembokodo asale ethwele nzima. Ngakho sifuna ukuthi hhayi ama-levies lawa aye phansi. Ibhodi lithe sizasebenza nzima ukuthi umdlalo wenguqu uphumelele, abantu bathabe bajabule, hhayi kube mnandi.
Yes, siyabona ukubana izifa sikhuluma kanje iphakathi kodubo lwemali. Ikhona yini imizamo eyenziwayo ukuthi udubo lolu luphele?
Lelo liqiniso lelo, liqiniso elimgceke lelo, njengamadola embuzi ukuthi hayi thina hayi sisedubeni lemali. Kodwa mina sithi induwe efilazo ezintathu ebholeni, one ikuswela imali, olwesibili ikuswela imali, olwesithathu ikuswela imali. So sithi thina amakampani buyani lisincedane lapha ibhola liphumelele.
Uxolani kwesela isikhulumelise nhlanganiso yezifa. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Thina singabantwana abancane laba abahlalethe uyibola. Abantwana bangane mama uyithina la, abantwana bangane mama uyibona abantwana bangane bakaNkulunkulu uyibona abantwana bangane abahlala ethempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu usiyababona abantwana bancane abahlala ethekweni bo uyiba abantwana mama house abantwana mama abahlala uyibo abantwana abahlala ethempelini usizi usizi Sizi tina sizi emhlabeni mama sizi tina sina sizi madodzi basiyeluswa yezi tina sina mntwana kaNkulunkulu madodzi sizi sizi mama sizi tina sina abantwana abancane bahlale sizi mama sizi tina sina swayimvana abantu sizi sina mama sizi tina sina swayimvana madodzi sizi mama sizi tina sina njenge sizi sizi yanambi sizi tina sina mbita lolo thando mama sizi sizi tina sina ngobanja kuma sesihle yebo sizi tina sina sesibona amanxele sadlule zakho sizi mama sizi tina sina Sizi mama, 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 sizi mama